zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani zulandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 18 2020 uChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamathumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembidi 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende, kodwa inhlanganiso yamatitshala ezinta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuxoxwa mhlaka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa-31 ngifuna ukuthi ucace lapho, ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuz ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ku TV vele sizabe sitshengisela nani stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi amakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezelele, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalitshumi lasithupha 16 ngabavele kwele-South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele-Botswana. Abangamathumi amathathu lane 34 ngabathole leli gcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo leziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimzweni ixoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Thina ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo umkhono welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarizile wona wodwa. akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi 550 United States dollars asina buya sivume futhi ukusayina enisivumelwano esingaba yi CP esilongeze singayisiso lokho esikudingayo imali yemelika esithenjisiweyo yi $75 umuntu munye ngamunye sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu thina sifuna iholo lonke libe imali yasemelika simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele besazisiwe ukuthi amabhenki azakusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasibone lutho asikatholi njalo isizathu
amapolisa engabe bezuze iholo elithe xaxa kulela ababalisi kungabe kusichona
kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali indiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona engcine mhlawumbe uzama ukuba motivate ukubagqugquzela ukuthi bathi nqabe goqa abantu kuleyo msindo bagoqa abantu belezibindi sesiyilethile indaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hashi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlile ayisiko okuqondileyo
lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye
ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe thina ke njengeZimta imembership yetibanzi kuleli lisho yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground basinike impendulo masinyani nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani ababali sibakhathazekile njalo ubunengi babo bafuka ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka 28 ngapha iCOVID-19 statistics iqansa isiya phezulu kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona kugraph yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi ole politiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi hey citizen
lo umnumzana Thompson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eseHarare Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo enhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Esizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Nelson Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba ifocus yethu vele ikum US dollar salary. Ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikhole siyona. Nothi ukusintshontshela ifake emthetho njengowasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imithetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele thina. Njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galela power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo ngoba lokhu kokuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele esihlala esiroba esinika ama-cosmetic promises or ama-promises vele ukuthi vele kakwanisi ukuthi awasuthise or awafufile vele akuncedi ngalutho so into esiyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu esiyenza lakathesi yikutshengisela non-stop
kulale enye imali eyayithiwa ngama-allowances i-$75 yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani lithenjiswani
Loko kwa ma $75 COVID allowance, mkachi ushala enza njalo, ujaili kusiroba njalo, esikela nga ma allowance. Saku kuluma kudala loko kuti issue lei ama allowance yawa, lawa, siyawa ubiza ama face powder allowance. Or ama cosmetic promises, anga kwanisi kuti asutise ama demands ababali ama teachers. So into esi kangelele kakhulu tina yi salary. Loko ingangena siya yamukela saku kuluma kudala. Kodwa yei siya wazi kuti umkachi uhulumende lo yumene mene uhlala enza, ukuyenza. Uti asi promise ama allowances enwa kwanza kuti awasutise at any time ya kwanza kuti awakipe ama allowances wana lawa. So tina issue yetu kakulu ikangelele kuma salaries isalary ya $520 yo esi ifuna not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulume lisenhlanganiso ya matitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uzabekwa emzini wakhe kotiti yamakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu waye kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chini abagoqela mongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khuphe bathumele amazwi enduduzo hemulini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe ledemocracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche iqolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo. Sicela lisibekezeleni lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imhlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNakachamisa ube ngumuntu olomusa obe ethandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede i-devout Christian ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengabanye omama njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha ukuba lomusa ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlabe ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwama manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle uDokotela uBhadaha Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba babaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa babaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMasingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule kubandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusifisela emuva kusikhombe isikhathi sekugrawundi esikamna ngakho lo labomgabe leso esenziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuzena kwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imihlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela ekuthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwabesikhathi sabelunga sikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obuswa thina silane lokuzenezweni lase-South Africa la. Sokwabusa imihlobo eminingi kakhulu, imihlobo ebusayo eminingi kakhulu kuwo wonke amaphathi politika. Hayi, ngiyabonga nami ntemva kwambona.
Livuka njani Mthakazi Omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaloba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke. Zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithathe namasithi ethu ndana akudala ngankomo kuphela zini, ngoba lokhu vele kakusize singaze sithi thina sikhethe ithando sithamba sisesweleni. Sathesa amaNdebele somele ukuthi ngayo sikhithimisana ngamakhuphi, umamakhuphe nguye okumele simvotelebe njengobaba unkomo. Hhayi, khona balokhu esithole sithi makhuphi makhuphe, kathi sizayenza njani njengoba into zonke ngazivotela amashona ziyakhona lesihlweni. Kathe sinabantwana besiNdebeleni siyadilika asilammeliwe akusizi. So abantu kasizamente esilandele namandebele kumbe zona inkokheli into eyinkinga nje lapha, kasila nkokheli kumbe zona izini ezesihlweleni ngaliba lazo ziyabambana zivele izilini. Kathe silokhu okwenzakalayo izani yevele okwenzayo nxa besilwa sobona baqinisa izani into ke libona ngabambambana bezalane bona bebelizilinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele. Kathe sakula nto esizaphumela sasiyalokhu esikhala kuphela size kuyevala. Hhayi, shu uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi dade sike siphile njengabantu abanye.
Salimonani Basakazi, linjani? Hhayi, ngithemba liphilile lapho ekhona. Ngombono wami Msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona Msakazi phakathi kwabo bobabili, ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulowo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti, exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lowo, umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo, yingakho yenza kanje. Ngombono wami Msakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe phathi intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo makhuphe, angiboni siliyasetshenziswa. Ngiyabonga Msakazi.
Salibonani kustudio 7, mnegama lami Adolf Shaba. Indaba le yenzeka ku-MDC okuthiwa ukuthi bahamba be-recaller ama-MPs lama-senators e-MDC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho we Supreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe abhalele incwadi abizwe ukuthi ubizelwane bona bakwenza nje besilwa iimpi zabo ngoba into esesiyibonile manje ukuthi laba bantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho we-Supreme Court owaphumayo ukuthi kuye ku-Congress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo kodwa angiyiboni siyamdawo kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress hayi kuzodlula lo moya umoya odlulayo no matter what mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyona ngoba la yenze yale Congress likakungene lokho okwakhulunywa i-Supreme Court ngoba akungeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 lanamhlanje into ekhatshana kakhulu laleyo Congress yakhona hayi vele kunezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakaStudio 7 linjani lonke. Hayi liyakhala ngiyalizwa ukuthi isikwa sesikhwelile kakhulu. Sabhekana ukuthaba kwenu okungakalethi iZimbabwe yaka iZimbabwe sibuyile likhipha umgaba. Umgaba encane kakhulu badala hayi. Ngizani lokho abaziqhekisela bakufuna abantu nge-enterprise yabo. Ngikalandi khale kakhulu ikwazi ukuthi umuntu wathiwa votani livotelane. Right, asikhweni into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Ngivuka njani ku-Studio 7 basakazi bokujula balaleli. Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu. Seplabusi inleja bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kukho konke sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona kanti namabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi phinde njalo ukuthi ngicela le ngihambiselela umbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyeli emuva silaye vele ngaze kuthini ngaze kuye ngaphi ivoti yakhe ikhona kithi ngapha vela ngejuka ngesabi vele sikhangele yena kulamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami lolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 minjani, okhulumayo umthandazo moyo kutsha ezomi laphana Midlands. Hayi madoda akithi hayi kuze kuthelefile madoda akithi hayi sikhathele ngabantu bezanupiflu kube sicambela manga manje siphile emazweni siphile kabuhlungu kanzima lapha besicambela manga labo bhuta umnangakho besidla imali. Sicela ukuthi thina laba abazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo wonke umuntu angene amasotsha asisika madoda amasotsha akhala nawathi kasenamali so sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda silungiseni izela kithi kube mnandi sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume sebefuna ukubupha lo mjida lo ukhuluma uJonathan moya ukukhuluma isecretini yawo yonke yokujontsha anga uJonathan angavuma angavuyi ngapha akhulume zonke izinto kathi badla imali abasihloniphi thina njengamandebele isizini sakithi ngalayo.
Linjani ku-Studio 7? Hayi mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi Studio 7.
Nokasikazisani nakho bafakazami laba abantu abasuka le ezigodini zabo bekhipha uthakathi kweyindawo babuqedile yini le abadabuka khona obuthathi mabuyimvelo kodwa zangibuze ukubatazwa mina kangaka hambe kusetshe ezindlini ngokufa kwadalwa ngunkulunkulu ukuthi uvele kuba kuyimvelo Haya, bakubhengele inye iliso. Izinduna ezigabeni zazo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni lencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika thina usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali efandela abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku kwaNdlovu lapha ePlum Trendown yakwaGambu. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orong ubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa ye-MDC eyiyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi likele imbuzele lo baba or wathi ngwakompofu or wathi ngwani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. Izanu yangena embusweni since 1980. So ake njele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo izanu PF yayenzani ungakabi lama-sanctions. Uyabona, bemfune futhi eke sichaziseleni ukuthi ama-sanctions yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, best supplier ngokudla singashoti ngempuphu. Izanu yathathela abelungu umhlabathi e-corrupt ngale ndlela, benziwa ngama-sanctions yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayasho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanctions, yenza kube lama political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama-sanctions yiwayenze even lo minister of health edla imali, yiwayenza umnanga kwebe le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza kuphawula lake ecabanye ngokuhlala. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu, okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzwenziwa ngenyanga kaLwezi kuwona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabaningi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke inhlupha esehluleka ukuthi aphendule njani, kumba sebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Ukuthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo yena sihambisa njani. Leso kusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapolisa lokufa kwabantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angela ndaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elithiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump useyenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokho?
Mina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump, behluleke okukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya uthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehluleka ukufaka imask okungela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo ndaye ukuthi ngoba kuvi engumkhokheli ukuthi ayebiza irali enjengayona le. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali, kumele ngizibuze ukuthi lapho engiya khona ngizabe uyaphendukalani. So abakhokheli bakaTrump bangazeke bamsole kakhulu uTrump. uTrump singamsola yini kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Bekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyamakuni kogudu lamhlanje. Selugqiba-ke lapha uhlelo lothu.